impilo eyaphilwayo ngomnumzana Patson, impilo eyayingeyokudlulela ilizwe lakhe leZimbabwe, njalo nanokho ayekucabangelayo ukuthi uZulu kumele akuthole, njalo aphile impilo elungileyo, impilo enhle. Sibona nje waqalisa ukulwela ilizwe ngemuva kokuthunjwa kukamnewabo, esefuna laye ukuthi athole impindulo. Yikho lapho aqalisa khona ukulwela amalungelo kaZulu, okwaba yimpilo yakhe ayiphilayo okwesikhatshana nje, kodwa kwaba ne-impact enkulu. Njalo wakhona esikwanisa ukufundisa abanye nabo ukuthi bamele uZulu.
Emngcwabeni kaZamara sizwe abantu abanjengoNelson Chamisa besithi uZamara ube ngomuntu obefisa ukuthi kube lokuthula elizweni, kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, njalo kube lokuthuthukiswa kwabatsha elizweni. Njengosakhulayo nxa sesikhangela impilo kaZamara, kuyini okumqoka okumele sikufunde?
Into eqakathekileyo okumele sifunde njengabasakhulayo empilweni eyaphilwayo ngomnumzana Patson ngeyokuthi akumelanga siqaqakathekise esingathi ngama-personal needs ethu. Kumele sikhangele ukuthi silwele uZulu, njalo ukuthi ilizwe lethu libe lihle njalo liphileke kakuhle, ngoba yena waphila impilo eyayiqakathekisa uZulu, impilo ayengasikhangelela kanyeli yena ukuthi ngakwakhe kumi kanjani, kodwa wayelwela uZulu ajikelele. Yinto okumele siqakathekise njengabasakhulayo lathi silwele ilizwe lethu.
Nyoni, ubona ngani obekulwelwa nguZamara empilweni okugoqela ukutholakala kuka-Itai Zamara, ukuhlonitshwa kwelungelo likaZulu elizweni, langokuthuthukiswa kwabatsha, kulakho kufezeka na?
Umnumzana Zamara ufike wazobhubha engazange athola impendulo ezokuthi kuyini okwenzakalayo kumnewabo u-Itai Zamara. Lokhu kuba into ebuhlungu kakhulu, njalo into ebambayo kakhulu, okungamelanga thina njengoZulu sitshiye injalo. Kumele nje sincedise imuli yabo yakoZamara ukuthi izeyithole impendulo layo ukuthi kuyini okwenzakalayo kumfowabo u-Itai Zamara. Njalo thina abatsha akusamelanga sibuyele emuva, ngoba sesilamajaha amabili akoZamara asefile elwela efela ilizwe leZimbabwe. So thina singayekela ukuqedisa umsebenzi abawuqalisayo, siyabe sesifanana nabantu abathengisileyo nje i-struggle le, ngoba kuyabe kungela ama-results esiwa-achievileyo. Sokusobala nje ukuthi sokumele siqedise lo msebenzi owaqaliswayo ngamajaha la akoZamara omabili.